Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza bese Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ukuqinisa umkhonomi okwenzela ukuthi ama-investors aphakathi laphandle bakwanelise ukuinvesta in full confidence that this is where they'll get to their returns. Inzuzo yabo iye phezulu.
I-Bonnet ifuna ukuthi ilungise lezinye izinto ndawonye.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungise amalunga edale lakhe labaphatha intambo ele cabinethi namhlanje.
Kuluphawu lokuthi balethemba njalo kulokunye abakubonileyo okuziva zibakhethelwe ngumeya. Kuningi ezikukhangelele ukuthi zingawuthuthusa igwanda. Igwanda ayila lokho esithi i-master plan. I-master plan isincedisa ukuthi sazi isayizi yeland esilayo.
Umqeqeshi wekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic umnumzana Justin Mashale owebandla le-MDC Alliance usekhethwe ukuba ngumeya wegwanda. Umkhuhlane wesifudo esekholera ubikwa usubulele abantu abalichumi lesikhombisa kulinyanga eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungise amalunga edale lakhe labaphatha intambo ele cabinet namhlanje. Iningi labafungisiweyo lithembise ukusebenza nzelana labantu lokuthuthukisa ilizwe elikusimo esibi kwezenotho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafungisiweyo laba babalisa abaphatha intambo, abasekeli babo, abaphatha intambo bezigaba kanye labazasebenza bephansi kwamahofisi abasekeli bakamongameli.
Whereas in terms of subsection 1 of section 104 of the Constitution of Zimbabwe, it is provided that the President shall appoint ministers.
Umongameli Mnangagwa ekhokhela abaphathi ntambo kulokhu kufungiswa kwabakhethwa ukukhokhela ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo kanye labasekeli babo emkhosini owenzelwe e-State House. Abathethe lesi sifungo babalisa omunye wabahlezi bengabaphathi ntambo, unkosikazi Sithembiso Nyoni, okhokhela uhlangothi lwabesifazane, othembise ukusebenza nzima ukuthuthukisa impila kahle kaZulu.
Kadasi ngifuna ukuthi ngizaxoxisana lo minister owe finance ukuthi i-Women's Bank yenziwe ibe i-Development Bank kwenza ukuthi sithuthukise omama.
Omunye wabakhethwe okwakuqala ukuba ngumphathi ntambo wogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho uProfessor Mthuli Ncube, yena uthembise ukuba kunengi okusamele kulungisiswe ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Sifuna ukuqinisa umkhonomi okwenzela ukuthi ama-investors aphakathi laphandle bakwanelise ukuinvesta in full confidence that this is where they'll get to their returns. Inzuzo yabo iye phezulu.
I-Bonnet ifuna ukuthi ilungise lezinye izinto ndawonye, kube le package that deals with on the fiscal front.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ophiwe ugatsha olubona ngezamankampani lokuthengiselana, yena uthembise ukusebenza nzima ukugcwalisa izifiso zikaZulu.
Xa sikhuluma nje ngokuthuthuka kwe-economy, ukuthuthuka kwe-industry kutshengisa ukuthuthuka kwe-economy.
Oqhubekethi uyalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli ukukhetha abatsha njengaye esikhundleni sokuba ngumphathi ntambo.
Nxa linanzelele namuhla ucabinet ngokwayo kulabatsha abangu-2. Nxa uyikhangela that means 10% of the cabinet is youth. Kuyasimangalisa thina lokhu, njalo siyakuthabela. Ngiphinde njalo ngithi ungiphe i-portfolio elobunzima, kodwa ma ngikhangela ubone ukuqakatheka kokuthi abatsha babe lesabelo ukuthi sithuthukisa njani i-economy yethu leyo.
Kuthi ophethe ugatsha lwezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, u-retired Lieutenant General Sibusiso Moyo utshengise ukujabulela idale labaphathi intambo elikhethiweyo ethi selizokwenza ube lula umsebenzi wakhe.
Nga sesihamba phandle ngale sesiyakhuluma hathi kule confidence yokuthi yi-team ezayo, yi-team efuna ukusebenza, yi-team elama skills and yi-team ehlanganeyo, yi-team elabantu abamnyama, yi-team elamakhala elomkhalati, yi-team elamakhiwa, yi-team elamaindiya. Ungafunani futhi?
Bekuyinjabulo kuphela kuzihlobo labangane balabo abafungisiweyo kulilizelwa lokugiya lapho besiyafungiswa, ikakhulu kwabakhethwe ukuba ngabaphathi intambo waqala kanye labesifazane abaphiwe lezi zikhundla. Lomkhosi ungenwe isiphathamandla zikahulumende ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa obekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa izihlobo labangane balabo abekade befungiswa. Uhlangothi lweZimbabwe Republic Police Band yilo obelukade ludibazisa uZulu kulo mkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Silokhu sekudaba lunye. Umanyano wamabandla aphikisayo o-MDC Alliance usechothoze iningi lamalunga edale lekhabhinethi afungiswe lamhla usithi awasoze alethe inguquko elizweni, njalo akulandelwanga isisekelo sombuso selizwe esitsha kukhethwa amanye awo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ulumanyano.
Abantu abaningi abafake ku-cabinet President Nelson Mnangagwa ngabantu abazakalayo, abantu asebenza lezanu isehluleka isikhathi sonke lesi, ngakho akuqhegqekeni ukuthi abantu laba bazaletha nokutsha. Kungasenani umkhokheli wabo u-President Nelson Mnangagwa la ngumuntu owazakalayo, wazakala ngobudlwangudlwangu, wazakala ngembali yokubulawa kwabantu abaningi kakhulu. Abuyazakale ngokuba umuntu okade uhulumende kusukela ngo-1980, uhulumende owehleleke kakhulu obele umkhonomi. UPresident Nelson Chamisa uthi yena akukho i-cabinet engayakha ilizwe iphumelele nxa umkhokheli wayo ongu-president engumuntu owazakalayo esehluleka. Njalo siyabona ukuthi i-cabinet yangkhona iningi layo bakhona labo abafakwe okungaphandle kwesisekelo sombuso welizwe. Khonokho kutshengisa ukuthi uPresident Mnangagwa umthetho akawulandeli kangako, akawuqakathekisi. Angiboni mina alandela izixwayiso eziyabe zivela kuzisebenzi zakhe. Thini okwesibili, ubupresident buka Emerson Mnangagwa EMDC yazi ukuthi akawinanga ukhetho, akavotelwanga ngesikhiwa sithi kakho legitimate. Yikho libona ukuthi uthe fakwa esikhundleni umkhonyo waqala ukuwa, izinto zaqala ukukhwela ezitolo njalo njalo. Khonokho kusenziwa ngokuthi kulo president ongela mvumo yabantu ukuthi abe umkhokheli.
Kodwa labo abafungisiweyo abacha-ke bona uboningana abasoze beletha umahluko ikakhulu kwezomnotho.
UProfessor Mthuli Ncube uyazakala ukuthi wakwaba le-bank kweleZimbabwe eyavalwayo, bakhona abathi kuqhathangela ukuthi yavalwa yabaleka nezimali zabantu. So imbali yakhe kuleli lizwe kayisiyo mbali enhle kangako, njalo bayitshengisisele ukuphumelela. Njalo umuntu oyedwa phakathi kwabantu abaningi ngengalethi ukuphumelela. UKirsty Coventry siyazi ukuthi ube ngumuntu obhukutshayo njalo osebenze kahle kulelo hlangothi lo msebenzi wakhe, kodwa akazakale ngumuntu owazi into ze-administration as a ministry. Ngimzwe ekhuluma nje kathesi ku-CNN bembuza imbuzo elulanyana nje enganzimanyana kakhulu, hhayi bengani kaqhamaqhamande sithi kakezwa ukuthi i-ministry yakhe ifuna nidingani. Kutshengisa ukuthi uzothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi aqalise ukuzwisisa ukuthi umsebenzi wakhe ngani njalo njalo njalo. Ngaleso sikhathi abantu bezanabo vele bajala ukuntshontsha, babethi bentshontshe baqeda.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, sixoxela eseHarare. ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezichayele umongameli Emmerson Mnangagwa ihlombe ngokukhetha umnumzana Mthuli Ncube njengomphathintambo wogatsha lwezemali besithi lokhu sekubaphe ithemba lokuthi umnotho weZimbabwe ungaphinda uvuke. Kodwa abanye bathi iningi lalaba baphathintambo ababanika ithemba lokuthi baza kwenza ngcono. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kumdose kakhulu ukuthi iningi labaphathintambo abaguqisa umnotho ngamadolo bathiwe phandle. Layeke njengabanye bonke uthi ukukhethwa kwamnumzana Mthuli Ncube njengomphathintambo ogatsha lwezemali yinto emthiye eselethemba elikhulu lokuthi iZimbabwe izabuyela kulokhu ebikho khona kudala.
Uncube mbona sengathi uzoyenza untshintsho olukhulu kakhulu, uyazi kakhulu endabeni zezimali. Bengacela sengathi adopte iranda, ngoba uma ngaba eqhubeka adopta i-US dollar kuzosilimaza. Sizagcina futhi sibona inkinga ebifana nale ebiyala isathethwe ngubaba uChinamasa ukuthi bengafuna ukuthi ba-adopte iranda.
Abanye abantu bajajuliswa ukuthi umongameli Mnangagwa welelisile ukulandzelela ukukhetha abantu abanamakhono, hathi njengoba umuntu esekela ibandla leZANU PF. Ukukhethwa kwankosikazi oPhamuchinguri Kashiri njengowesifazane wokuqala eZimbabwe ukuba ngumphathintambo webutho lesizwe ngenye yezinto enconywe ngabaningi. Kodwa-ke akusuye wonke umuntu othokozileyo. Isakamuzi seBedbridge ezezane umnumzana Jonathan Mbezi uthi umongameli Mnangagwa wenze iphutha ngokukhetha unkosikazi Monica Mutswangwa ukuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko. Uthi lolu gatsha belufuna umuntu olesibindi sokuguqula imithetho eminingi eyafakwa kusabusa umnumzana Robert Mugabe.
Hey, angazi noma uzokhona ukukhipha imithetho lapha efakwe nguJonathan Moyo. Engayikhipha le mithetho eminye yakhona yehlise kancane and then kube ne-freedom kakhulu kumidiya laphana, kungaba ngcono nabantu bazoba bethola i-news ezifanele.
Unobhala jikelele webandla le-UDM umnumzana Andrew Nyathi uthi kuhle ukuthi kuxutshaniswe abatsha labadala kwakhethwa labalamakhono. Kodwa-ke uthi wesabela ukuthi abaphathintambo laba bazaphazanyiswa yiyo iZANU PF ehleli igxamukela emsebenzini wabo. Uthi njengoZulu bafuna kulungiswe indaba yemali, kuvuselelwe umnotho, izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni zibuyele ziyephila impilo elesizotha ekhaya.
Inotho kayisoze khona ukuthi iqine lisebenzise amahlamvu. So ama-bond note must go. That is the most urgent thing emele ukuthi yenziwe ngesiphangiphangi. Ngoba izimali lezi abazifihle ezindlini, langaphi lapho abazifihle khona, zizaphuma mase abantu sebebona ukuthi sokusetshenziswa imali.
Bakhona abathokoziswe ukukhethwa kukankosazana Kist Coventry njengomphathintambo wezemidlalo besithi umuntu ololwazi ngezemidlalo. Kodwa abanye bayangunguna ngokukhethwa kwabaphathintambo osekukade bekhethwa bengenzi lutho, abagoqela umnumzana Joram Gumbo, umnumzana July Moyo, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedict Mhlapo.
Yebo, msakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu nangolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umqeqeshi wekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic umnumzana Justin Majale owebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa usekhethwe ukuba ngumeya weGwanda. Ngemva kokunqoba obephethe lesi sikhundla umnumzana Knowledge Ndlovu weZANU PF ngamavoti amabili. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukhetho lokudinga umeya weGwanda lukhutshwe ngokuthula kungela ukuxokozela emahofisini awekhansili namhlanje ekuseni. Njalo izithupha amakhansili awe-MDCT angene kumasipala weGwanda lonyaka kudabane bengabezana uPF. Umajalo leminyaka engamashumi amane lanhlanu yokuzalwa uthola amavoti ayisithupha, kwathi uNdlovu athola amavoti amane qede lapho wahle wagcotshwa ukuba ngumeya omutsha wedolobho leGwanda. Umnumzana Ponalo Maphala ukhethe engaphikiswanga ukuba ngumsekeli kameya. Sethula umbiko wakhe ngemva kokugcotshwa, uMajalo uthe yena lamakhansila akhe bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leGwanda, njalo uthi uzalwisana lohlupho lwenkohlakalo ekhansilini.
Kuluphawu lokuthi balethemba njalo kunokunye abakubonile ukuze bazibakhethelwe ngumeya. Kuningi esikhangelele ukuthi singakuthuthukisa iGwanda. IGwanda ayilalokho esithi master plan. I-master plan isincedisa ukuthi sazi isayizi yelendo esilayo. Okunye okumqokayo ukuthi kumele sizame ukuyiweza lokhu kuthiwa ngama-triple P, i-private public partnership, ikakhulu la ma-mines esakhelane lawo.
Umnumzana Mduduzi Juma isakhamuzi seGwanda udule themba lokuthi uMajale uzaletha inguquko kuleli dolobho.
Ukhetho lolu mbarathwa luhambe kuhle, mina njengami ngijabulile. Okhethweyo ubaba uMajale indoda eqotho esibona thwa izasilungisela ngisithuthukisela iGwanda yethu. Ukhulumile inhlelo zakuthi ukhangelele ukuthi kuzayenziwa njani ukuze ukuthi iGwanda ithuthuke kumbe isuke ezingeni elikhona kathesi iye phambili. Ikhansile engenileyo emele ukhangele kakhulu, oqala imele ilungise uhlupho lwamanzi.
Umfundisi uLove Modube oweVictory Kingdom Life ukudaza amakhansila la ukuthi akhokhele ngobuqotho.
Mina ngikhangelela ukuthi bakhokhelile ngobuqotho ngokwesaba uNkulunkulu, besabe ukwenza okungayisiki, balandele futhi okuthiwo ngummeli welizwe ukuthi kube le zero tolerance for corruption.
Ophila lobugoga umnumzana Kimberley Karira uthi likhansili engenileyo kuzamele ikhangele indubo ezibhekane lalabo abaphila lobugoga.
Ngabe kuthiwa bona bayafaka iy'nfiso zabantu abakokile kuphambili kuqala, ukwenza ukuthi kuyabayenza ukuthi baphakamisa abantu abakokile, babe sebebonakala ukuthi bona bayakhanya ngoba singeke sazenza thina ukuthi sikhanye, kodwa bona bangakwenza, bangakwemukela, baku-appreciate ukuthi thina sibonakala ukuthi siyakhanya.
Phakathi kwamakhansila alitshumi kumasipala weGwanda uyedwa kuphela wesifazana uNkosazana Nephi Moyo othi lokhu akumethusi, njalo uzalwisa ukuba izikhalazo zabomama zikhangelisiswe.
Ngizizwa ngi-comfortable kakhulu, vele angizizwa ngile problem.
Ngizazama okusemandleni ami ukuthi njengomama ngisebenze ukuze omama abakhangele abangaphandle babone ukuthi ukungena ekhasini akula kunzima okukhona. Noma kungaze kube labo baba abangu-9 mina ngibe ngedwa umama, ngizawuqhuba umsebenzi wami ngendlela efaneleyo, ngingayisabi, ngingayithuki lutho.
Amanye amakhansila angene kumasipala abaliswa bengumsekeli kameya umnumzana Albertine Lovu, uThulani Moyo kanye loNtuthuko Ndebele abezana uPF, udabane ngomnumzana Gilbert Dube, Njabulo Siziba kanye lomkhululi Juma abe-MDCT ekhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Live Talk namuhla sihlaziya kusebenza kwedale labaphathi intambo ele cabinet likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izincwadi ezicubungula ezempilakahle zithi umkhuhlane wesifudo owecholera ubangelwa yingcekeza lokudla. Ukudla okungakhudunyezwanga zikhuthaza abantu ukuthi bahlale behlanzekile ekuvikeleni ukusabalala kwalo mkhuhlane. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
umkhuhlane wesihudo sekholera ubangela ukunatha amanzi kumbe ukudla okungahlanzekanga okuyisimo esigcina igcikwane le Vibrio cholera njalo lakho kubulala umuntu nxa engatholanga uncedo lokwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Priska Nkomo uthi uduwo lwesihudo sekholera ngumkhuhlane olakho ukwenqabelwa njalo abantu bazivikele bengathola imfundiso.
Ngithanda ukukhuthaza abazali ukuthi abahlale bekwazi ukuthi kakunamanzi okuthiwa ngamanzi ahlanzekileyo ngenxathi abantu bonke bona laba ababhubhileyo labanye abalokhu begula isisusa bekungamanzi afela emgodini ezibholanini lakwezinye nje izindawo. Ngakho yikho sihlala sixwayisa ukuthi abantu kabaqale babilise amanzi bengakanathi lokugeza izandla bengabambi ukudla.
Unkosazana Nontokozo Ndebele ongumongikazi kwesinye isibhedlela sakuleli uthe ulusizi ukuthi ikholela isithethe imiphefumulo yabaningi, ekhuthaza uzulu ukuthi adinge usizo lokwelashwa lapho enayekela ukuthi angabe esephethwe yilo mkhuhlane.
Abantu abadinge usizo ezibhedlela eziseduze labo bengavele benakekele ukuthi sebengabe benekholela. Ikholela kayihluphi ukubona ngoba izibonelo zakhona zisegcekeni. Ungabona ufuda okungapheliyo, uhlanza ongaqedakaliyo, njalo nenhliziyo yakho itshaya ungazifisekiyo, udinga uncedo.
Omama abamunyisayo udokotela Nkomo ubakhuthaze ukuthi bengalahleli ingcekeza endaweni yonke njalo benanzelele ukuthi abantu abo badlalela endaweni ezihlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Abazali kumele bahlolisise indawo ezihlalela okhekhe bebone ukuthi zihlanzekile yini, ngoba isikhathi esiningi abantwana bayadlalela nje loba ngaphi ngoba kakuzukabazisisi basesebancane ukuthi kule mkhuhlane lani bomama elimunyisayo kufuze lihlanzeke. Hasho ukuthi umuntu yakeqeda ukutshintsha umntwana isithuba asuke lapha ebamba ukudla kumbe ibele lo mntwana engagezanga izandla, yikho kwenza ukuthi ikholera ibiloku ibhaha.
Ohlaziya ngenhlalakahle kazulu uMnumzana Sineke Sibanda uthe igcikwane lekholera kakumelanga libe ngezinye zenhlupho ezibhakene labantu nxa uhulumente ngaqakathekisa umsebenzi wokuhlambululwa kwamanzi anathwa izakhamuzi zeHarare.
Uhulumende kufuze enze konke okufaneleyo ukuze aqede ikholera. Sikhangela itechnology esesilayo, ikholera kakufuzanga kube ngumkhuhlane esilokhu sisakhuluma ngawo. Ungakhangela amanye amazwe aphucukileyo, ikholera kakusayinto ekhulunywa ngayo. Asingeke sithi sisalwisana le mkhuhlane efana labongculaza omvukuzane sebezisathi yile kholera ngapho khonapho. Akuyenzi, uhulumende kafundise abantwana besasesikolo ukuthi bengazivikela njani. Lathi ngekhaya senza okufanayo. Ubuhlungu ukulahlekelwa zimpilo ngoba uhulumende uhluleka ukupha abantu amanzi ahlanzekileyo.
Umkhuhlane wekholera ubika usuthethe impilo zabantu abalitshumi lasikhombisa eHarare njalo silesikhathi uphindaphinda uqhamuka edolobheni leli. Ngimele izinto zevini seHarare ngiwukhipson bhebhe.
Amapholisa abikwa esephendukile emigwaqweni kusukela namhla bebopha abatshayeli abangalencwadi zokutshayela njalo belezimota ezingelamthelo. Kuviki edluleyo usikhomishi wamapholisa uMnumzana Gideon Matanga utshele umbuthano wokunanza ilanga le-AIDS Day eHarare ukuthi abanemota ezingalamaphepha ayeneleyo bazathathelwa lezi mota njalo labangalancwadi zokutshayela bazajeziswa buhlungu. Amapholisa asuka emgwaqweni nyakenye ngemva kokususwa esikhundleni okwenziwa wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomtshayeli uMnumzana Pat Nico Pepe yena owezombusazwe njalo.
Ezindlela ke kutsho ukuthi thina abanye sizahle sithi-ke ukuganga kumbe ukuxhwala kwade kutholakala emapholiseni kutho ukuthi bebethunywa yilokona aba babathungayo khathe sele ababopha. Njalo kangikuboni kule sizathu sokuthi bake bamise ukubopha abantu abangalamalayisensi, bamise ukubopha abantu abangathelelanga esibota ngoba kuvele khona kulicala. Icala kalila ukuthi kuthiwa umuntu umxolele ngoba edala icala, ngoba ekokuqala xa uvele uthenga imota uhamba ngayo uyakwazi ukuthiphele isele esibapheli. Okwesibili uyakwazi ukuthi ufanele ukuthi uyitshayela kufanele layisensi yokutshayela. So kangikuboni ukuthi kuyinto entsha lokho kutengisa kumbe kukhomba ukuthi-ke uhulumende nguye-ke okade thuma amapholisa ukuthi enze lokhu akwenzayo. Ngezindlela-ke zizabo bona futhi nasethi wabona besenza kokade bekwenza sizaba nobufakazi ukuthi njengoba imali ingasephelizeni uhulumende sezama ukuthina imali ngendlela zokuthi amapolisa angene emgwaqweni sababona ke bengasadingi wona amalayisensi kuphela bengasadingi wona umthelo kuphela babe sebedinga okunye ngoba yikho okuyabuyela konkani ukuthi basalise ukunye kwamathagesi ukuthi ngelanga nekufanele zokudloki ibuye le mali engakangoba uhulumende sekudinga imali kahle
kodwa ukungabi khona kwamapolisa emgwaqweni lapha sibona ungani abanye bebekwamukela ngoba besithi amapolisa ayenza khonoku obukutsho ukubana bazaguduza baze badinge yonke into befuna nje ukuthi babhadalwe imali ukubona njani wena khona
kuyikho kanye khonoko engikutsho ukuthi uhulumende ke nguye okwenzayo ngoba umpolisa xa kuthiwa uya ku-training uyabe siyakuthenwa ukuthi asebenze umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo uyabe siyakuthenwa ukuthi-ke anikeze itikiti lowo ophambaniseyo kodwa-ke nxa bengabisa kuthiwe khona abantu babhalelwa amatikiti abanganamalayisensi babhalelwa amatikiti abangathelelwanekuonta kuzakhanya ukuthi benze umsebenzi waqondileyo kodwa singababona-ke sebeqalisa ukuthi kuthiwa kuyabhadalwa khonapho kulodoko yikho okudala-ke ukuthi amapolisa abe sedinga okuningi ngoba uyabe edinga itarget ayinikwe nguhulumende aphinde adinge le yakhe phela ngoba endlini abantwana babengalasimfa umntwana uyabe engabhadalanga esikhushini so mina kamboni ukuthi lapho kudalwe khona icala kumbe lapho kulecala khona kufanele ukuthi amapolisa atshele ukuthi bophi umuntu kumbe ungabophi umuntu kufanele balandele umthetho bangalandela umthetho kanguboni kuyinto embi
Lo mnumzana Abednego Pepe umchayeli njalo wephatheka kwezombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Wezemidlalo umqoqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMathinta Ndlovu uthi abafana bakhe kabakavothwa kuhle loba nje bechayele Dynamos nge-3 kanyaka ngesonto. Intathe yezindaba yethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders livukile seganga lapha xabula ele Dynamos nge-3 kanyaka ngesonto emagumini eBaba Fields okuyimpumelelo ejabulise kakhulu abalandeli bebhuzu. Njengoba izenyemva kokuba iqembu leli like ladliwa kumidlalo emibili elidlale phambilini kwalo wangempela viki edlileyo limpumela izenyemva kokuba sekulabanye abalandeli beqembu lebhosu abakade sebekhonona besithi uMadinda udlisa iqembu le-Highlanders ngokudlalisa abasakhulayo kodwa uMadinda uthe likhona lizaqhubekela phambili liqhubeka njalo iqembu leli ngoba lizaqhubekela phambili uhlelo lokubumba iqembu kakutsha.
This project is not a project in which you expect to
lolu luhlelo esiphezu kwalo olokubumba iqembu le-Highlanders alungeke luhle lusiphe impumela esiyifuna kungakapheli umnyaka salusungula. Kufana nje lokuthi umuntu athi esakha indlu ahle ahlale phakathi akwenze uhlelo oluqhubekayo njalo siziphe iminyaka emithathu njalo singakafiki lapho sizake sijabule siphinde njalo sikhale njengoba bebevele sebekhona abagesi besithi asinaqembu lapha kodwa namhlanje bathabile.
Iqembu le-Highlanders likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amathathu lathi kwamunye munye ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lani njalo lihlezi endaweni yesithupha engalanini yemiklomelo. Lo bewodwa umdlalo wesigaba sekhasilaga Premier Soccer League oqhutshwe elizweni ngempela viki edlileyo ikanti kube khona njalo umdlalo owodwa wenkezo yeChibuku Super Cup phakathi kweqembu leChapungu leLomthare City njalo ophele leChapungu linqobe nge-5-4 ngemva kokutshawa kwembekwa. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leleCongo Brazzaville ngensonto emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Nations Cup ngomnyaka ozayo. Limpumela ithi iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yesibasa Group G lile miklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu leDemocratic Republic of Congo lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leleLiberia. Iqembu leZimbabwe lizadibana leleDRC ngenyanga ezayo njalo ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili azabe ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.